Kulezinsuku abantu beHope Fountain balale bequthile njengomvundla belinde izifuyo ngoba masela sevuke uBhova. Ukhulu Peter Sibanda omunye okhalayo.
Bathonje inkomo zami ezingu-4 zabulawa inkomo lezi ngazisesibaya ngazivulela ekuseni. Ngithe ngizivulela ekuseni ngisentambama ahlangana namathoyizi ewodwa. Ngase ngasuka lapho ngaqonda ukudinga ngadinga sibili okwesikhathi esithile. Ngahamba emaphoyisa ewodwa ewodwa futhi ngaripoti.
Umzana Enoch Ntiwane laye uthi amasela achaya bhuqa esibayeni sakhe.
Asiyazama ukuthi ngadinga inkomo kodwa inkomo kazitshontshe sihamba tshontsha 7 zitshontshwe last month. Angazi-ke ukuthi singasizakala ngandlela bani ngoba indlela eyenzakalayo enkomeni la ayimnandi. La masela ngingazi wabone akula plani ukuthi uya i-acte uzaba acte kanjani bayabaleka futhi. Angazi ukuthi-ke indaba enjalo ukuthi singayenze njani. Siyazama abantu bakhona ukuthi sibabambe akunzima ababambeki.
Omunye njalo wasebuhlungwini ngugogo uSthembiso Nkomo owatshontshelwa umhlambi wonke.
Inkomo zahamba ezingu-10 so azibonakali zahle zafa ezinye bahle batho bazikuma bahamba bathatha badlela badlela ngaphi ababedlele ekhona legangeni so ikondinga ngenkomo zami ngibuhlungu.
Kunabanye abathi inkomo zabo sezivalelwa ezibayeni lapho ezinikwa khona ukudla ngenxa yokwesaba ukuthi zingatshontshwa. Umnumzana Stanford Nkomazana omunye wabo.
Sizivalele siyazifida sivalekela amasela ayisesitshontshele kakhulu inkomo. Sitshontshelwa zingaphuma ziyahamba kaziphenduki ziyabulawa sibone ngamakhanda udinga inkomo ukhathale. So sasibona kungcono ukuthi ke sithengise ezinye sithole ifide ukuthi sizifide. Uhlupho esilalo kasikwazi ukuthi uhulumende uzasincedisa njani kodwa-ke silehope amasela amaningi azabanjwa.
Ngenyanga kaNcwabakazi lonyaka esakamuza koBulawayo sabamba isela lihamba ngemota lithwele inyama yenkomo eziyisikhombisa. Inyama le yayingekamnumzana Zenzo Luphahla oyiHope Fountain. Yena sotshontshelwa inkomo ezidlula ama40.
Ezi ayisukuthi ngiza kuqala vele bahlezi betshontsha okwakuqala babesatshontshe esibayeni kathi sibetshayela egangeni. IHope Fountain vele ezihole vele imizigo village A B C D kuyatshontshatshontshelwa. Amapholisa angazi ungaripota akula follow up kababuye ezithi zikathezi mina ngatshontshela ngitshontshelwe abezilanga bayabuye kuground bezobona inkomo ngokwa ezinye izaganyulo.
Uyaphambili uLuphahla sithi amapholisa asehlulekile ukubamba amasela abatshontshelayo.
More than 100 inkomo ezitshontshwe uFountain but akula abakazibambi lutho and kuluthiwa kule anti-stock theft. Kanti i-anti-stock theft ngeyehofisi yini kumbe ngephumela phandle ibuze izikhalazo zabantu. Anti kumele ibe iphume kuground isebenze ebantwini ingasebenzisi ehofisini ngoba ezithi zikathesi inkomo ziyabulawa kababuyi kuground bezibona ukuthi kathi inkomo zibulawa ngaphi eUFountain.
Abanye abahlali bakule ndawo sebecabangela ukuba abatshontsha inkomo zabo badlelana namapholisa. Isikhulu samapholisa koBulawayo Inspector Bed Nkoncube uthi lanxa abantu benesolo namapholisa abaphanyeke udaba labo kunkokela amapholisa edolobheni leli.
Ma ukhona umuntu ole information loba injani kabuye emapholiseni eprovince azobona abakhulu beprovince loba kungubani loba kuyimi engithintekayo endabeni zenkomo ngoba inkomo ikakhulu kwendaweni yemaNdebeleni lapha yilo igugu labantu. Uma ekhona othintekayo loba kungunqube ethinteke endabeni zenkomo limbhodi uncube lingayikhona lingahambi ku-officer in charge kancube lapha buyani eprovince liyekhuluma ukuthi silomapholisa kumbe silomuntu esibani ubambene lamapholisa onje 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 indaba leyi siyilwiseni sonke.
Akwaziwa ukuba zingaki inkomo ezitshontshwe eHope Fountain kusukela ngozibandlela lonyaka. Ngiyimele size 7 igama lami nguyenza Jesus Bani.